VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ka 14 kuzibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC Mnumzana Nelson Chamisa uzethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lesimo selizwe kusasa ngesikhathi abalandeli bakhe sebesola ubukhokheli bakhe.
Babebeyizula abeZimbabwe nxa bengabuyela bethinta into ebangenise sihitheleni abasaziyo lokuthi sithetha kanjani. Inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshe indlela okuphethwe ngayo eliZimbabwe.
Izikolo zivulwa kusasa. Ngiyaphinda njalo, izikolo zivulwa lamhlanje. Ababalisi besithi kabasoze baye emsebenzini ngoba kabalayo imali yokugada amabhasi lemichoko.
Ngingabathola labo abantu bayebekhona ngoba vele badla khonapho. Ubuningi vele abasoze baphangise ukuthi bafike nje esikolo basebenza.
Umthethwandaba wala ukupha amashurugwi angamashumi amane azama ukususa abanye bawo esitokisini segogwe ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso sepeyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MDC Mnumzana Nelson Chamisa ukhangelele ukwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lesimo sesizwe kusasa, State of the Nation Address, kumbe sona ngamafitshane. Umbiko lo uzaphatha indubo uzulu ahlangana lazo ezigoqela ukutshabalala komnotho welizwe osokulethele inengi ubunzima obukhulu. Lumbiko uza ngesikhathi abanye besithi oke wabanga umlamlankuzi kudaba lweZimbabwe uMnumzana Thabo Mbeki kumele aphenduke elizweni ngokuphangisa azephendla ukukhulumisana phakathi kukamongameli webandla leMDC uMnumzana Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umbeki uke wahlangana lababili laba kunye lenye inkokheli yezombusazwe eHarare ngompalakazi wathembisa ukuphenduka njalo elizweni linyanga. Inkulumo ezakhokhelwa ngumbeki ngomnyaka ka-2008 zadala ukubunjwa kukahulumende wenkazatho phakathi kwebandla le-MDC lele ZANU-PF. Bakhona sebesola inkokheli ye-MDC ukuthi ayila bukhokheli obuqotho ngoba kade yathembisa ukuthi izathatha amanyathelo okubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungisise ukuhluphayo elizweni, kodwa lokhu emadolonzima. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana. Wambuza ukuthi ubona inkulumo ezintsha lezi ziphumelela na.
Inkulumo baba sesivela lapho kwenzakele phakathi kukaMgabelo Morgan Tsvangirai loMtambara, okwagcina kuphutshile ukuthi abamabandla aphikisayo baginywa njengezapho. Sebeginyile baphelelwa ngumlomo, baphelelwa langamandla phakathi. IZANU yathola ithuba lokuphefumula lokuthi ikhukhumale ikhule ibe yilokho esiyikho khona. Ngakho babebeyizula abeZimbabwe nxa bengabuyela bethinta into ebangenise sihitheleni abasaziyo lokuthi sithetha kanjani. Inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshe indlela okuphethwe ngayo eliZimbabwe. Abakwamanye amazwe beza lokho okuthiwa ngama-mass protest. Hayi lokho esesikubonile kwenziwa eZimbabwe ukuthi bathi benga-protest bethi siyathatha amalanga amabili, siyathatha amalanga amathathu. Kwenziwe ngendlela yokuthi abantu abahlala ezindlini zabo kungabi lo muntu ongena emgwaqweni, kungabi lo muntu emsebenzini. Lo phethe intambo aze ehle ehlalweni athi akukhulunyweni kusetshenzweni. Ngaleyo ndlela mina ngibona ingani kungasetshenzwa.
Kodwa ukutshengisela kuyingozi kakhulu eZimbabwe ngoba silubonile ucuku lwamasotsha lamapolisa ngozibandlela nyakenye bangenile esitaladeni abantu kodwa badutyulwa babulawa. Abanye ababesihlalele ezindlini zabo bangenelwa kulezo zindlu batshaywa kabuhlungu.
Inkinga baba iphutha elenziwa ngabaphikisayo yuthi benza imbuthano bethu abantu kabaye ezitaladeni besazi ukuthi obhinya laba baphethe umbuso baphethe izintambo ngesandla sokunxele baphethe izikhali ngesandla sokudla. Abakwamanye amazwe banjalo ababakwenzeka ukuthi bahlala phansi ezindlini. Bangahlala phansi ezindlini bonke inani lamabutho lenani lamapolisa lenani labathuthi alikho lokuthi wonke umuntu osendlini yakhe angangenelwa ayehlukunyezwa. Akuzake kwenzakale khonokho kodwa ke okwenza bakwenze lokho ukuthi abantu baphume bethi bayakwenzini ubuthani. Lokhana ikunikeza obhinya labo ithuba lokuthi babonakalise ichuku labo besabisa abantu babulala abantu njalo abantu besine bebuyela emisebenzini.
Kulo tshintsho na obona lulethwa zinkulumo ezikhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lamabandla amancane phansi ikomanyano wePollard.
Hayi liyana ngokubona kwamba mangicubungula mihlaziya yingungwane nje yabantu abalutshwane abaphethwe liphango abasondela esikhalweni sikamongameli ukuthi badobhe imvuthu esizokhithika maye sihlisinkwa sakhe. Ngoba akubali inani lamavoti abatholileyo laba bakuPollard. Ukhangele lamandla abalawo njengenkokheli akulalutho. Laye ubaba uMnangagwa uyabasebenzisa abanikeza lezo mvuthu uthi abonise umhlaba uthi mhlawumbe ule ngxoxo labaphikisayo. Ngamandlwane lawana abantu beZimbabwe ongamelanga abathathe ngokuzotha. Kuyadlalwa lapha.
Lo ke ngumnumzana Dinizulu macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izikolo zivulwa lamhlanje. Ababalisi besithi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba kabalayo imali yokugada amabhasi lemichova. Bathi uhulumende kumele engezelele iholo labo lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475 ukuze benelise ukunakekela imdeni yabo. Uhulumende yena uthi akalayo limali. Ngolwesihlanu idalele Apex Council elimanyanisa izisebenzi kahulumende lomqatshi libe lomhlangano lapho uhulumende athembise ukukhwezela izisebenzi iholo nesilinganiso esiphindwe kabili kodwa izisebenzi zatshaya phansi ngenduku zathi ngeke zamukele limali ngoba iyabe ilokhu ingafiki kusilinganiso samadola eMelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo uthe izisebenzi zikahulumende zizaphiwa imali engange RTGS $400 ngamunye ezangezelela iholo lezisebenzi kodwa zona zala ukwamukela imali zathi lutshwana kakhulu. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zithi zilako ukukhala lamsebenzi ngobunengi phezu kodaba olufanayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kumbe izimta ngamafitshane umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe ubunengi ngalolu daba.
Umumo usimuki kakhulu ukwedlula lapho besiqede sikhona umnyaka odlulileyo oka-2019. So ababalisi abaningi basinike umbiko nalo ukuthi athi nokuhambe emisebenzini kuyathecina. Abaningi abaye emaphandleni bayakhuluma khonokho ukuthi kanti shuwa singahamba njani, kanti pho singagada sihambe njani emsebenzini. Wona umumo wezinto unzima kangaka. So esizakubona-ke yukuthi ababalisi abaningi yazensileke ukuthi bayemsebenzini. Yebo bangaba khona abanye abalutshwane ngoba abanye vele bayahlala khonapho ezikolo. Kumbe abanye nako balokungama-projects ababuyenzayo bathole inzuzo elutshwane. So ningabathola labo abantu bayebekhona ngoba vele badla khonapho. Ubuningi vele abasoze bakwanisa ukuthi bafike nje esikolo basebenze. So ubunzima lokhu sokukhona ukuthi izini amalanga amabili, amalanga amathathu, esiqine sizama ukuthi siye emsebenzini. Lo nyaka kukhanya ukuthi hayi abantu abaningi bekhathele sibili. Xa sikhangele thina ukuthi umnyaka odlulileyo sincedwe yini, sike sayenza i-research sibili sabona ukuthi abantu abaningi bancedwe yikukwereta izihlobo zabo, abangani babo bebebancedisa. So esibona khathesi ukuthi umuntu wonke uyakhala, i-school fees ibuyelayo yaba ngeyinye into esabekayo. Ama-school fees sedula kakhulu and lokho kuphambanise umuntu wonke.
I-Apex Council ibikhangelelwe ukuhlangana kuleviki ikhuluma ngodaba lweholo lolu kubana liqhubekela phambili njani njengezisebenzi zikahulumende. Isihlangene yini?
I-Apex Council isihlangene. So sikhuluma nje thina ngelonke sisemhlanganeni ye-Apex Council. So la i-Apex Council isikhiphile umbono wayo, sebebhalile-ke iphepha elichasisa khonokho ukuthi hhayi ubunzima lokho bukhona. NgesiNgisi sikhuluma nge-incapacitation ukuthi khathesi-ke incapacitation leyana it's very severe, it's chronic. So umbiko lo usukhona. I-Apex Council yonke bavumelane khonokho, amahlanganiso wonke bavumelane khonokho ukuthi hayi ubunzima lobu buzasiphambanisa ukuthi izikole zivulwe kuhle, buzasiphambanisa ukuthi ababalisi bahlale ezikole basebenze. So umuntu wonke sevumelane khonokho ukuthi incapacitation ubunzima lobu sokugcine kakhulu.
Singathi yiso isinqumo eliphume laso, asikho yini sokuthi njengoba lingelayo imali sokuyikukhalala umsebenzi kwezisebenzi zonke zikahulumende?
Hayi, kayisikho khonoko ukukhalala umsebenzi ngoba into eyokukhalala umsebenzi iyashiyana lento yokuthi izisebenzi zifuna ukuthi ziye emsebenzini, zithanda kakhulu ukuthi ziye emsebenzini, kodwa izisebenzi sezigcina-ke sezihlele ukuthi kanti imali yokuthi siye emsebenzini sizayithola ngaso. So lokhu kuyathiyana, kayisikho kukhalala umsebenzi. Sikuchathise sonke savumelane ukuthi kayisiyo into yokukhalala umsebenzi. Ukukhalala umsebenzi kasifuni, ukukhalala umsebenzi kathesi. Esikufunayo ukuthi sikhulume nohulumende, sibachathisele ukuthi kunzima kunjani, bona bagijigijime balungisele into thina siyesebenzi.
Alo ke ngumnumzana Richard Gundane esiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimbabwe Teachers Association kumbe Zimta ngamafitshane, ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseGweru. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umthethwandaba wale ukupha amashurugwi kumbe otsheketsha asebe yazakala ngobudlwangudlwangu zithi bona ngamashurugwi abangamachumi amane abazama ukususa abanye babo esitokisini seGogwe ngeviki edluleyo. Umthethwandaba walile ukubapha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Umanji weGogwe umnumzana Masiona Short Game uthe bengaphiwa ibail amashurugwi la balakho ukubaleka elizweni. Iphephandaba leChronicle lithi isakhamuzi sedolobho leVictoria Falls uThulani Ncube ubotshiwe ngemva kokutshaya umkakhe uCaroline Ngwenya wamsiphuna inwele. Kodwa uNcube uthi wenze lesi sihluku ngoba umkakhe emthele ngebhakede eligcwele umchemo. Hey, Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi eliwathumela ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ay, sanibonani isihlobo, amagumba amane lapha elikhona. Umfana kaMlondo lo khona lapha eGoli njalo. Ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakalayo eMpuphu. Ukuthi babasithathayo belo zwelo labantu babo nelizwe lobuzima kangaka. Ube babambisana nabantu ngoba abantu bevele behluleka bexakeka kanjena. Inkukhu uma izathengiswa nge-black market yona isenziwa futhi eZimbabwe, i-product yeZimbabwe. Kutho ukuthi iphuma njani e-national food? Kunokona kumele ube ubhekisise. Kanti asinawo ama-leaders khona lapha emaphathini wethu o-MTC alamandla ukuthi bakhona ukulawula into ezinjalo ukuthi kwesinye isikhathi kube kube into elelwa ngabantu ngoba sengibona ngathi sokompunze ndlemini lokho wakhulunywa ngoShaka ukuthi leli lizwe seliyabuswa zinyoni. Ngathi sengiyakubona noma kwenzeka ngakazalo noma wakhulunywa ngakazalo ngoba lokhu kubuhlungu kakhulu. Sesitsho nakho khonokho kwabotitsha labo kuthiwa oticha bahola ama-1000 bona umuntu onguyofundisa bona opresident nawonke abantu kuze sifike emazinini asiyabe sinyeni. Okunye mbona athi lathi kwesinye isikhathi sokumele sitshintsheni ukwenza sesiye sabe kwazi kwaba kakhulu. Ngike ngizethi ngithi kwesinye isikhathi mhlawumbe uJehova sesithathe ulolu hambo lwama-Israelite ukuthi lwathatha 40 years. Sesilinde phela yena uMoses ukuthi ayifike ajoyinane nabo Aaron nabo Caleb ngoba mbona ngathi i-40 years ikwanile. Ngiyathemba ukuthi bazosikhipha ngase-50. Asiqinene edolweni amalidethi nawabe namandla. Inkosi uSisi.
Ye, sanibonani balaleli besitudiosevenoni umaye umndeni laphinayo. Okusemoyeni wami okungiphatha kubi kakhulu ukuba izikolo ziyavusa. Mina ngilo mntwana manje oya ku-form 1, lo mntwana oya ku-grade 1, lo mntwana oya ku-grade 4, lo mntwana oya ku-grade 5, lo mntwana oya ku-form 2. Bonke la bantwana engikhuluma ngabantwana bafanele ukuthi babhadale. Mhlawumbe njenga nginemali enihlezi khonapha ekhaya eZimbabwe, ngumachayinyoka nje ngihlale ekhaya, kula la peace job, kula la lutho, kula lani lani. Kodwa uma kukhulunywa ngendaba zesikole vele njenganamanje ngihlalele sengiyitshela nje ukuthi uya ku-form 1 uyayeka isikole, uya ku-grade 1 maybe uzahamba, but into ekhona ukuthi ungumqubu, ayikho nje imali yokubhadala ngisho nencane ayikho ngisho. So yikho kungiphethe kabe emoyeni wami.
Basakazi abahle, siyalibingelela. Nangisegoli ngokubambabamba kungamatohwanyana. Hhayi, abantwana esikolweni abaya kula lutho, abantwana abaya esikolweni angazi ukuthi sizoyenza njani. Abantu bethu abasoze bafunde ngendaba kamnanga kwalowo ongalasizo laphana eZimbabwe. Asikwazi ukuthi singamuthini, hhayi siswele lokuthi singamthini lwalo ubaba. Akula zula, akula lutha, akula school fees kuyakhupha, yonke into nje akula nto ehambayo kulelani lizwe. Nasisakwazi ukuthi simenzele umnanga kwabakithi, asisakwazi shemu, asilala amazwi ukuthi sikhulume. Siyaphelelwa silapha, sesizintandane nje laseGoli lapha, sesingathi thina sisasakhithike emoyeni, asilalizwe, asilazi ilizwe elinjeyana thina eliyangisayo elinjeya. Kubuhlungu. Sesidlula ngamanye amazwe abafana labo Zambia labo Namibia, baze babe ngcono abanye abantu baka babeyodingisebenza Namibia nakubo Zambia. Kushiwa iZimbabwe yakhithika yaba nje ngendaba yabomnanga kwashuwa. Akula nje lala amazwe phela la awakha ngasincedisa lokho esikhuluma kuphela, sikhuluma kuphela lo-2020 azaphele. Ayikho nje, kubuhlungu lokho, kubuhlungu kakhulu. 2020 uzazaphele layi, kufane kulokhe kunje. Abantu bethu abafundi, abantu bethu besibathathe sibalethe ngapha futhi eGoli kungcono. Cabanga ubabuthi abantu bethu sibalethe ngapha eGoli ngcono kakhulu. Sohlupheka labantu bethu, sisale ngwala abantwana khona leZimbabwe yakhona le ngoba kula ncedo.
Linjani balaleli be-Studio 7, nigama ngugabadela la. Into engingayisho lami lapha, iZANU-PF kayiyeke ukuthi ibilokhu itshela amaChina ukuthi bebuye bezosebenzisana bazothola uncedo from eChina. What? China ilaphana ukuzokhuquluza wonke umnotho weZimbabwe. banjalo ama China siyabazi ngezinto zabo ezingaqinanga. Khona pa manje babhizi sebegcwele eZimbabwe yonke bazothatha yonke lento ikhona, platinum, gold, yonke into ekhona bazobayithatha ama China. Within 5 to 6 years baye beqede yonke into, akulanto ezohlala ikhona, ezosala ikhona mase besukile bona. AmaChina abantu abangalancedo, and ngibonge njalo ukuthi lo ndoda wezano lo osevuma ukuthi bayenza iphutha bakhutha ugacha ekutheni beqondise izinto, especially sibeqala ukutshintsha izimali from i-US dollar beletha idollar labo leli phepha labo lele bond. Ngabe baziqondanisa ngendlela e-right, at least uyavuma, uyabona ukuthi mayethi bakhutha ugatsha vele bahlala bekhutha ugatsha vele, ngoba vele azange bekhethwe ngabantu, bahlala betsho kanjalo kuphela bekhutha ugatsha kuphela. So hlala kuphela sikhala kuphela ngabantu abangafundanga lapho.
Balaleli livuka njani? Hayi, thina siyavuka abasakazi. Hayi, kwezwe esikolo bakithi esicela ukuthi uhulumende ngenele kakhulu ezikolo ze-government, i-price ihlale nje kube nalana endala, ngoba bakithi kunzima, kunzima nzima nzima ukuthi asikwazi ukuthi singabambanga. Abantwana bazahlala, ihulumende sisole ithi sibe kahlalisa abantwana. Sicela sibile isandla sayo njengoba ijile ukuthi izikolo akufuzanga zikhwezwe, kayilalelwe bakithi. Hathi izikolo zayo ingakhuluma kayilalelwe, ngoba hayi kunzima ukutshajwa imali vele ngekho. Ngisho shuwa siyafisa abantwana befunda. Sicela isandla sayo sibe khona. Ngiyabonga Magesi.
Salubonani kustudio 7, igama lami Adolf Shaba. Mina ngisibuza nge-government yakithi, i-government yeZimbabwe le ezanu le, bacabangani ma kusasa kuthiwa kuvula isikolo, ama-teacher aboleka imali zokuya emsebenzini, abala mali, abantwana babo babhadalanga i-school fees, but kuthiwa basebenzela uhulumeni. Ingasabala ama-teacher kuphela, wonke umuntu nje osebenzela u-government ma bengakwazi ukunakekela izisebenzi zabo. Ngike ngabona enye i-headline isibusiswe moya ukuthi wonke umuntu ofisa uku-apply umsebenzi eZimbabwe ezo-aplayekha uphi umsebenzi, abantu abaseZimbabwe hlule ukuthola umsebenzi. Sala abantu badlala ngey'moto zabantu.
Hhayi bantu abahle be-Studio 7, ninjani? Mina ngusibanda sibekela. Siyathaba ngenyuzi elisipha zona, and educate news nopropaganda, inyuzi ezizwakalayo. Inkosi benani eliphathise, kungekho lina ngeke sithole inyuzi ezikodwa, ngoba ezethu ngapha ekhaya ngiqala ziphekwe zilungiswe ukubana zibeke uhulumente ofusayo esimeni esingani sihle, ukuthi ozizwayo lozivalayo abone ingane uhulumente uright wenza kahle njalo ulabantu enhliziyweni, kanti yena uyozenzela yena okwakhe ukubana azisuthise uzulu elamba. Sibengani inkosi ingangenela lapho kwelinye ilanga bake bebangabantu bayekuba zinyamazana, ngoba lokho ababenzana yibunyamazana. Njengamanje bathi thina abantu kwi-eslini esifanele impilo bona ibabenyana. So kuhle kucaca ukuthi hhayi uhulumende wakhona uvele uyazicabangela ngokwakhe, kanandaba nomuntu, ngoba vele ngabe kwangawumuntu esihlalweni ezibheki engenandaba nomuntu. Siyabonga enkosini phatisa.
Siyabonga labo ke yibo abalaleli bethu abanelise ukusithumela imilayezelo yabo ye WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 465 0318. Siyacela njalo balaleli imilayezelo yenu ibe mfitshane, 2 minutes kumbe phansi kwe-2 minutes, lingathuki njalo likhulume nje elikuzwayo enhliziyweni zenu, kodwa lingathuki. Siyabonga. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivelayo kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuzamazama komhlaba i-earthquake okuthiye ele Puerto Rico kulichaye waba lomonakalo omkhulu kakhulu kwalimala abantu kwafa lomuntu oyedwa. Umongameli wakwele South Korea umnumzana Moon Jae-in uthi kumele kukhunyiswane umlotha lele North Korea. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwele Melika. Usomlomo wedale lephalamende ngapha kwele Melika unkosikazi Nancy Pelosi uthi uzaqhubela amaphepha okuthonisa umongameli Trump edale le Senate kuyona le iviki. Esithi ube wabambile la maphepha ngoba kumele kulungisiswe ezinye indaba ezimqoka ezifana lokuthi kube labafakazi. Umongameli Trump uthi uzasebenzisa amandla akhe wonke awaphiwa isisekelo sombuso ukuvimba abamele baphe ubufakazi edale okuyikho okufunwa nguPelosi lamalunga amaDemocrats. Kubikwa esekhona lawo amalunga ebandla lemaRepublicans labo abathi hayi kumele abafakazi babe khona ku kala lika mongameli Trump elokufumbathisa umongameli wakhe le Ukraine. Sukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yalapha kwenzima ukuthi kuzakuya ngabo kukhanya ukuthi kuzawuba njani ngoba kukhanya lezi zindala zombili amahlandla wonke amacele wonke akhanya khanya lawo efuna ukuthi edweba phansi ukuthi khona abanye bathi labo baza ngoba nti nxa isisiya ngale kwesenate ama isiya kuma-Republican control of Senate okutho ukuthi-ke balamandla-ke khona ngayo lo Mitch McConnell.
Ye kodwa siyabona ukubana umongameli Trump uyala yena ukuthi kube labafakazi. Useze wakhuluma yena wathi nxa abanye abafakazi abafana lomnumzana Bolton bengavunyelwa ukuthi bafakaze, yena uzasebenzisa amandla akhe ukuthi abavimbe. Ukubona njani wena lo?
Engingakutsho ukuthi kasazi ukuthi umthetho uzawuthini. Kasazi ukuthi khona umthetho ozawuthini lapho ngoba
ye manje nxa ukhangele wena ubona ungani kukhona yini angaba kufihla umnumzana Trump nxa eyabe yalela ukuthi abanye bafakaze?
Akutho ukuthi kukhona ngoba njengoba esala kutho ukuthi kukhona phela aluba engalalisa lifihlayo bengazi ukuthi azame ukuthi abavimbele ngaleyo ndlela, kodwa nxa kunjalo kusho ukuthi kukhona akovimbayo.
Black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Kiss her cold, ever since. Always real, never fake. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Cherry, ama ifani le cherry yakho yami cherry inhle ye ingoma kamsizi ke isidubela ke uhlelo lethu lwalamhlanje lingakhohlwa ukubana liyenelisa ukuthi lizwe ezinye njalo indaba ngo 7:30 ntambama kumbe singadibana njalo sikhathi sinye 6:30 kusasa. Igama lami nguChris Gande ngilifisela usuku oluhle asidibane njalo. We step down.